soze yaphela le ndaba kamantshontshane. Yeah, abanye bathi kumnandi masitshontshane. Kuze asoze yaphela le ndaba kamantshontshane. Yeah, abanye bathi kumnandi masitshontshane. Asilokhu sitshontshane. Yaphela le ndaba kamantshontshane. Kuza abanye bathi kumnandi masitshontshane. Asoze yaphela le ndaba kamantshontshane. Kuza abanye bathi kumnandi masitshontshane. Asilokhu sitshontshane. Asoze yaphela le ndaba kamantshontshane. Abanye bathi kumnandi masitshontshane.
Okay.